Lokhu akumangalisi ngoba nxa sikhangela imbali yonke ye-ZANU-PF okuhlelayo kusenzakala khona lokhu kubana kwakusiba la mafakthini amaningi kule ngxabano yinto nje engamangalisiyo. Amafakthini angkhona aqalisa kudala ngezikhathi zempi, ngezikhathi zenari rebellion, kwaba le Mujuru faction, kwaba le Lacoste. Sakumangalisi konke lokhu vele yindlela abo-operate ngayo kuhlela kula mafakthini.
Ingqungquthela zeqembu le-G40 ezibalisa uJonathan Moyo, oSevia Kasukwere labomzembi bonke baphandle kwelizwe bafohla. Kungaba yibo yini abayiphehlayo limihlangano?
Angikhole i-G40 asobantu abayi-4 kumbe 5. Abantu abaningi ngxenye, abanye vele bangama-members waphalamenti, abanye bengaba khona kumabutho, abanye bengaba khona esipholiseni. So asikhulume ngabantu abayi-3 kumbe abayi-4 ngoba abayi-5. Kodwa sikhuluma abantu abaningi vele ababebekhona kuhlangothi lona lakudala njalo.
Kodwa lona iqembu le-G40 lisalalo yini ithuba lokugenqula iqembu likaMnangagwa ngevoti kumbe ukuhluthuna lisebenzisa amabutho?
Ayikuthi ezombusazwe ngbezombangazombe zona lezi ngezepolitiki ngiwe kunzima ukuthi sikhangele phambili sibone ukuthi lokhu kungenzakala lokhu ngeke kwenzakala. Ngoba ngikhuluma nje ngo-2017 ngo-2016 akulamuntu engakholwa ukuthi umbuso kaMgabe ungagenqulwa, kodwa kwenzakala. So into engenzakala into engeke ngasoze yenzakale yona leyo.
UMnangagwa yena njengomuntu owangena embusweni ngokuhluthuna intambo esebenzisa ibutho, ubona ngani uzwa njani nxa ebona ukuzamazama konke lokhu okukuzana uPF?
Yakuba nzima sibili ngoba vele lo ongena odla ngamandla, uphuma ngamandla, uhlala ngamandla ngoba kuzamhlupha khona lokhu nxa egqoke ingwane kumbe umqhele wobukhosi. Ngoba yena lowo ogqoka umqhele wobukhosi uzahlala esesaba ukubana abanye bayamcabangela, abanye bafuna umgenula. So kuzaba nzima, uzahlale ngelakuthula vele.
UKasukwere yena utshele amaphephandaba ngempelaviki ukubana uzancintisa kukhetho luka-2023 edinga ukuba ngumongameli weZimbabwe. Kungaba yilokho yini okunye okwethuse amalunga eZANU-PF?
Ngaba kuyikhona lokhu ukuthi sebecabangela abantu abaningi abatshiyeneyo ukuba nengxenye balamaqhinga kumbe balamacebo okuthi bebagenqule. Ngabe kubangwa yikhona lokho ukwesaba nje ukuthi engxenye umnumzana lokasukwele ngancintisana lo mongameli ngo-2023.